baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingali vuka njani ithu lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku-6 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo kahulumende obonanga eziphathelane labesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi ugatsha lwakhe luyasola kakhulu udlakela oluqhamuke ngomnyaka odluleyo ukhetho lwama-by-elections.
Lobudlawudlawu lapha sesiya kuma election ekhethweni odinga ubukhokheli odinga amandla ngokuchaya abanye abantu la ngokucindezela abantu ayisiwo ubukhokheli lo.
Amagqwetha alwela amalungelo oluntu athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubothwa kwabantu mahlayana elizweni ikakhulu abasekeli bebandla le-CCC.
Bekungelanto abayenzileyo akuhluphana nabo kwamapolisa. Amapolisa kwebi ukuthi amapolisa wezesithi kwathengisa endaweni lapho ungavunyelwanga khona ukuthi bathengise khona.
Ibandla le-CCC lilandula imbiko ethi imbiko ehazwe ebulenjini eyokuthi isikhulumeli sebandla leli unkosazana Fatsai Mahere waloba esola umnumzana Job Sikhala esithi uvele ulomlomo.
Indlela umnumzana uSikhala aphethwe ngakhona kuveza kahle kamhlophe ukuthi lizwe leli kalizinikelanga ukuhlonipha amalungelo abantu, ukuhlonipha umthetho, ukuhlonipha iconstitution.
Umdlali wenguqu yabesifazane wayedlalela iqembu leBlack Rhinos Queens kanye lelama Warriors unkosazana Rufaro Machingura kaSekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi ugatsha lwakhe luyasola kakhulu udlakela oluqhamuke ngomnyaka odluleyo kwezinye izigaba zelizwe kuqutshwa ukhetho lwama-by-elections. Abanye abesifazane balimala kulolu dlakela njalo ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lihleze lisithi amalunga ibandla le-ZANU-PF yiwo abangela ubudlwangudlwangu lobu. Kodwa unkosikazi Nyoni uthi ngumlando wamapholisa ukuthi abophe abadala amacala kubonakale ukuthi ngobani. Kungxoxo ayiqhubelo Sithandekile Mhlanga weStudio 7, unkosikazi Nyoni yena omela inkayi North edalele parliamente njalo engowebandla leZanu PF ukhuthaza abazali ukuthi bondle kuhle abantwana ukwenzela ukuthi bengangeneli udlakela kusasa njalo bengahlukuluzi behlukuluzana ezindlini.
Donselo mama muva iloko kuthiwa domestic violence kumbe sithi ubudlwangudlwangu ngekhaya. Lobudlwangudlwangu lapha sesiya kuma election ekhethweni odinga ubukhokheli odinga amandla ngokuchaya abanye abantu la ngokucindezela abantu ayisiwo ubukhokheli lo. Ubukhokheli ngumuntu omalaphana, umuntu wathi ye ngizamvotela ubani ngezenzo lezi lalezi laleziyana. Asibathandike zihlobo zami abantu abadinga amandla epoliti, abadinga ubukhokheli ngokucindezela abanye abantu, ngokutshaya abanye abantu lange-violence. Lokho sithi arch makungenzakali. Bomama asicebenini, singabona nje kulezinto ezinjalo siziripote. Njalo umuntu onjalo oyabe kutshaya kumbe kutshayisa uyabe sithi ubusumvotelela ukuthi kutshayile bele silonda sakho siyafaka siyene khethweni ngokuthula. Umuntu wonke emelaphana akengise ubukhokheli bakhe, abantu babuthenge ngevoti yabo, hatshi ukuthi abesetshaya abantu abathintele esibayeni. Asizonkomo phela. njengabantu abacabangayo kumele siphiwe ixesha lokubanga ukuthi umkhokhelo wami nguphi njalo ngizamvotelelana. Okokugcina ke i-child abuse le child marriage ukuthi umntwana omncane ole 8 years, 9 years, 13 years, 11 years njenge sakubona nyakenye akhanya uzithwele okuthi ukuthi uyabehlwanguliwe lo mntwana. Lokho bakithi sithi bobaba umuntu ongubaba gala similo uma esenza into enjalo. Ubabo lesimilo ubabo ohloniphekayo uhlonipha abantwana, ukhulisa abantwana, usebenza kwanye lo mama wangakwakhe labanye omama labo babesiqintini ukukhulisa abantwana. Yinhlanyelo yakusaza phela ngoba lapha abantwana bezahlwangula bebancane njalo umntwana ungamhlwangula uyaphambana enqondweni but ungamhlwangula aphinde azithwale uphambana kabili aphambane kathathu. Yikho esikuthandayo yini ukuthi abantu bethu babe yikho kona. Bazali kasivikele nabantwana. Sengitsho njalo kuyangithabisa mina ukuthi eZimbabwe sesibonile ukuthi abantwana abangamankazana bayakuthanda ukufunda njalo ezikolweni eziningi uzathola ukuthi classroom ilaba amankazana amaningi kulabafana. Ubusuthola njalo ukuthi lama universities amankazana amaningi ayagraduate okudlula abafana noma bangaze babe bayacindezelwa bayanzwa lokhu lalokuyana balokuzimisela thize but kungasitshengisela futhi ukuthi umntwana wethu ongumfana sesimkhohliwe sesimchiyile.
Lo ke ngunkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathi ntambo kahulumende ubona ngeziphathelane labesifazane obexoxa icingweni lesithandekile emhlanga weStudio 7. Lithiye indlebe kuona lo msakazo kusasa ngomgqibelo lapho lamuhla ngomgqibelo lapho unkosikazi Nyoni achasisela abesifazane ukuthi bengathola njani usizo lokusungula amabhizimusi ehlukeneyo ngemali abangayithola emabhanga kahulumende. Kunjalo nje amagqwetha alwela ilungelo loluntu athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubotshwa kwabantu mahlayana elizweni ikakhulu abasekeli bebandla le-CCC. Lokhu kulandela ukubotshwa kwamakansila aleli bandla amabili ngolwesithathu eHarare, umnumzana Herbert Gomba omela uward 27 lomnumzana Lovemore Makuwerere okaward 25. Ugomba uphange wakhululwa kungela cala aletheswayo. Umakuwerere yena wetheswa icala lokuziphatha ngobudlwangudlwangu ngemva kokumela abaphila ngokuthengisa ekade behlukuluzwa ngamapholisa. Ukhululwe laye ngemva kokuhlawuliswa imali yefine. Ukubotshwa kwababili laba kuza ngesikhathi umeli wezengeza West umnumzana Job Sikhala laye olilunga le-CCC elokhu evalelwe eChikurubi Maximum Prison lapho asefikise khona inyanga phose eziyisikhombisa evalelwe. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele egqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Khosa Mncube obemela ukansila Makuwerere. Uqala ngokuchasisa ngokubothwa kwalukhansila.
Umpolisa wesithi bona bebezama ukuthi babophe ama-vendors, yena wasengenela ebaphambanisa umsebenzi wabo ekubopheni ama-vendors lapho. So khanya kube lokungazwisisani kuhle lamapholisa khonapho bona bekuthathela ukuthi kutho ukuthi uhlose ukubaphambanisa umsebenzi wabo. Yena kuyikuthi ayi kodwa ubebuza nje ufuna ukuthi azwisisise ukuthi kanti ama-vendors lawa babotshwa ngalithi. So khona kuyana amapolisa bona basike bakuthathele ukuthi kuthi ayi uvele uhlose ukubaphambanisa umsebenzi wabo basebembopha. So ukuthi ngokunjalo-ke e-station basebesithi bona ngabhadale ifayini ukwenzela ukuthi bamkhiphe sokasengemkhulula.
Ukuhlawula ifayini lokhu gqwetha kutsho yini ukuthi uyalivuma icala?
Hayi, yena ukulivuma icala vele akalivumi lakhathesi lokhu uyalilandula. Ubena bekukhangele ukuthi xa kuyikuthi bengabhadali uhleke engahlawula ifayini leyi kuthi ukuthi useyalala esitokisini siyaziswa e-court ngemva kwe-48 hours. So khonokhuyena ngibona akukhangelele wasengelele waseqinise bona ukuthi kungcono ukuthi ahlawule-ke leyo fayini akhululwe. Umuntu ekade sithi bekuvele kulama-programs amaningi kade funa ukuthi abewenza so ukuthi alale esitokisini bekuzasuka kumphambanise kakhulu.
wona amavenda laba bathengisa esitaladeni bebenzeni beze behlutshe ngamapolisa?
Bekungelanto abayenzileyo. Akuhluphana nabo kwamapolisa, amapolisa kwebi ukuthi amapolisa abezesithi bathengisa endaweni lapho ongavunyelwanga khona ukuthi bathengise khona. Kanya yikho lapho usuke khona lo kansela la esengenele efuna ukuthi azwisise ukuthi kanti kungani amapolisa abezesithi abantu laba bathengisa endaweni ongavunyelwa ukuthi bathengise khona. So yikho usuka sehlukana khona lamapolisa, amapolisa sebekuthathele ukuthi ufuna ukusiphambanisa emsebenzini wethu.
Umongameli Mnangagwa lo hulumende wakhe bathi amalungelo ahlonitshwa ngokufaneleyo eZimbabwe, kodwa abanye bayakulandula lokhu bathi abantu bayahlukuluzwa, abantu bayabotshwa mahlayana. Ungathi ukubotshwa kukakansila Makuwerere kuveza ukuhlukuluzwa kwamalungelo abantu yini?
Kona ukubotshwa kwakansila lokhu kuvele kuyasoleka ngoba ubotshwe ekuthini ube ngumuntu okuyikuthi ubedinga ukuthi azwisise ukuthi kanti vele kuhamba njani. Amapolisa bona babuthathele ukuthi vele kasifuni ukuthi usosiphambanisa wena emsebenzini wethu lowo. So khonokuyana vele kusuka kutshengisele ukuthi ilungelo labantu amapolisa kabaliphathanga ngendlela yakhona. And kusuka kungabi isibonakaliso esihle ekuthini isiyilizwe esizama ukuthi sitshengisele ukuthi sesihlonipha amalungelo abantu, kodwa nampo abantu bafunga ubothwa nje.
Hello ke ngumnumzana Khosa Mncube, igqwetha elilwela amalungelo oluntu, njalo nguye obemela ukansela we-CCC umnumzana Lamo Makuwerere obotshwe ngolwesithathu wakhululwa ngemva kokubhadala ifayindi. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi akula kwephulwa kwamalungelo oluntu okwenzakalayo. Iphandla le-CCC lilandule imbiko ethi okuhazwe ebulenjini okokuthi isikhulumeli sebandla leli unkosazana Fadzai Mahere waloba esola umnumzana Job Sikhala esithi uvele ulomlomo. Umbiko lo ulomlayezelo lapho okuthiwa uMahere nguye owayekhuluma kodwa igama lakhe alikho embikweni lo. Lumbiko uthi uSikhala bamkhuza inkokheli ye-CCC wala elokhu ekhuluma amazwi alocuku, njalo ukhanya efuna ukuqeqebuka kubandla ngoba esithi inkokheli ayimnanzi esejele. Kodwa umsekeli kaMahere umnumzana Gift Stalos Siziba uthe umbiko lo ungamanga, njalo uyakhanya ukuthi ngwabantu abafuna ukuphosela inyoka ephilayo phakathi kwenkokheli yebandla. uSikhala unxitshwe njalo ithuba lokuhlawula ibail ngolwesine osekwenza abestokisini okwamalanga adlula amakhulu amabili. Okunengi asikuzweni kuntatheli zindaba yethu uMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umahluli umnumzana Samuel Leme walele uSikhala ithuba lokuhlawula isibambiso sebail ngemva kokuba amagqwetha akhe ekhweze udaba lwakhe emthethwandaba waphezulu esithi ngoba uMantshi unkosikazi Thafazi Kwamithi wayephosisile ekwethuleni isinqumo sakhe. Unkosazana Ellen Shiriyedenga isiphathamandla se-CCC uthi kabajajuliswa isinqumo sikamahluli Leme.
Njalo lecala lelethweswa uSikhala kalicacile ngoba nxa ngabe licacile ngabe uyaphuma entolongeni nje laba abanye bakha baphumayo.
Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi lesi sinqumo siveza sobala ukuba abemithethwandaba bethatha uhlangothi endabeni eziningi eziphambi kwabo.
Indlela umnumzana uSikhala aphethwe ngakhona kuveza kahle kamhlophe ukuthi lizwe leli kalizinikelanga ukuhlonipha amalungelo abantu, ukuhlonipha umthetho, ukuhlonipha iconstitution, kanti ke lokuhlonipha izivumelwano zomhlaba eziphathelene labantu ngelabantu. Indlela aphethwe ngayo kuy indlela yokuhlukumeza ngendlela ephezulu kakhulu. Usebotshwe njengalokho esithi political prisoner, uyalelwa ukubona amadokotela, uyalelwa ukwelashwa, uyalelwa ibail, uthwaliswe nzima njengendlela embi okumangalisayo.
Kusenjalo abathutshisi bakahulumende bathi bebengalungelanga ukupha impendulo kusicelo esakhwezwa ngusikhala okuyabe kukhulunywa emthethwandaba ngesikhathi ethoniswa icala lokuphazamisa ukuqhutshwa komsebenzi womthethwandaba ukuthi kusakazwe kubomabonakude. Abathutshisi bathi khona bezaba lempendulo kulesi sicelo, okwenze umantshi unkosikazi Murewana Jogofa athi laye uzokwethula isinqumo sakhe edabeni lolu ngomvulo wevikezayo. Usikhala ubotshwe ngenyanga kaNhlangula nyakenye ngemva kokuthunjwa lokubulawa kukankosazana Ali, njalo sikhathi sonke ecela ukuba atholiswe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail ukuze athoniswe evela emzini wakhe. Uyalincitshwa lelo thuba lanxa abebandla le-TCC besithi iyamhlukumeza imithethwandaba usikhala ngokwezombusazwe. Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi uhulumende akangeneli kwezemadale. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elesite lilodaba lokuthi amapholisa abophe unkazana oleminyaka elithumi lantathu 13 owePlumtree ogwaze wabulala umntwana oleminyaka emine 4 wafihla isidumbu phansi kombheda. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umthethwandaba weHigh Court uzavulwa ngeviki ezayo lapho okuzathethwa amacala okubulala angamachumi amabili lane 24. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sibingelele kuStudio 7, sibingelele kuStudio 7, okhuluma ngusibanda waselipani, banjani abantu? Okukhona ukuthi uJob Sikhala sevalelwe okwesikhathi eside and kuzwisa ubuhlungu. Indaba kaJob Sikhala iyafana lendaba kaLookout Masuku. Abantu kufuze ngabe baprotesta bezama ukuthi la even uChamisa kahambe ezefike kusadaka ku-AU nakubani bani aprotesta ukuthi why uJob Sikhala ufevayo kuze kube namhlanje. Okunye futhi okufuze sikukhangele bathi bakithi izikolo la ziyadura, kungani kwenzela ukuthi abantu babezibadla ngasafundi? Ngomana zile amatisha laba charging kahle zemali and abafundisi vele bakufundisa special ama secondary teachers vele abasafundisi bayekile abantwana benjalo. Ngananzele ukhayela manje ukuthi amakwa yena amabhuku amatisha bamaka amabhuku uzibona ukuthi teacher uyafundisa ukuthi ubone ukuthi ibhuku limakiwe yini. Amatisha vele abasahluka ngokufundisa and ba charging kahle zemali kwenza ukuthi abantwana abaningi ngokhaya ama school drop out semaningi kakhulu abantwana bagcina ku grade 7 abasafundi bazihlalele emakhaya. Why akufundwa akufundiswa in fact uzafundisa even le ma school fees akhona adura abantu abazali abaningi abakwanisi bakhola imali ezincane abasebekwazi ukufundisa abantwana. Ikhulumende yona izihlalele vele ithena umnyango ukuthi yena yena uzabhadala abantu ngo-2023 kodwa akukho into enjalo. Ngani nje ukukhuluma nje ukuzikhulumela nje ukukholisa ukukhuluma nje ukuthi ngikholisa ukukhuluma nje labantu kodwa abantu bena behlupheke. Yakunanzela ukuthi kwakhona lokhu yikuhlupha amanga esiphila ngawo esiphiliswa izana. Abantu kababambanga abantu bezimbabhe babambane kabuhlupha babambane kakuhle bazazi bayikhipha izana le ngoba izana iyikhensa iyahlupha abantu.
Linjani kuStudio 7 abasakazi nabalaleli siyabonga indaba ezinhlelo sithumela zona. Bengicela ukuzilimbuzele kulawo amadoda abasupport i-CCC ukuthi kungani behlala bethuka abanye abantu imbono yabanye abantu baze batshela abantu ukuthi umuntu uyawumana emsakazweni lani liwudlale ukuthi kumbe iStudio 7 sekungingachamisa yini ukuthi ngiyokukhampenela uChamisa. Umuntu ongasupport i-CCC sokumele ukuthi angafaki umbono wakhe ngoba uzathukwa. Sesiza saba phela sisakwazi ukuthi kumba kuse Studio 7 sokungeka chamisa na ukhona ubabo zibize owathutshelwe isangoma sakhe angizwa abantu sebemtshela ukuthi uyawumana wathi no umbono wakhe lwani muntu lawe faka wakhe umbono lami ngifaka wami umbono hayi ukuzothethiswa omunye umuntu emsakazweni. Lina lidubo ngokuthi abalandeli besisisili zibona ngani lingcono kwabanye abantu. I-CCC ayisobandlela itshalelana uchamisa kudala ekhona kwezombangazwe yini inyoswa yenza ngizayo ngaphandle kokufaka okambarami kobulawayo alikuboni konke lokho okwenu lifaka amatomo likhangele phambili kuphela selamba ligxeka yonke into yenzane likwenzayo lihlukane labanye abantu
siyabonga umsakazi eminyakeni omutsha 2023 hayi abantu isikhathi sesifikile manje wakuhamba eregister ukuvota sivoteleni i-TPC le mhlawumbe ingazama ukuthi sikhiphe izanu le ngoba izanu ngabantu abayizigebenga laba laba bantu yizigebenga abacabangela bona kuphela ukuthi abantu baphila njani elizweni abalandaba ungabheka izalo kwaziza kwamanye amazwe lamakhehla bahola imali yokuguga imali yani basiza ukuthi baphile manje ezimbabwe abalandaba lokuthi izalo kwazi lamakhehla baphila njani lokuthi kwenzakalani ezikolo manje amatitsha aholi asafundisi bantu bakhuluma bavothwa so kufanele ukuthi befe bethule ezibhedlela akuselamida akusayelatshwa ukuthi uyelatshwa ezibhedlela sokufuneka imali yabona ukuthi elizweni sokuzima kakhulu abantu ma bangasaphuma ngaphandle kwelizweni akuselampilo elizwe akusakhona ukuthi wondle abantwana usiphakathi kwelizwe fila kunzima kakhulu abantu asizameni ukuthi lo nyaka sivote ngobuningi bethu sikhipheni zanu ngoba manje ngale kwalokho vele inhlupheko isazoqhubeka ngiyabonga abasakazi MK Dow 63 ngilapha kobulawayo ngilapha kobulawayo ephumulayo
salibonani salibonani izihlobo ngiyacela usizo la ngalahlekelwa iwallet ilamakhadi lelicense phakathi konke isim card yasegoli ngagibeza abantu ngisukela ecross nesilobela nisiyafika ko-TM iwallet yayingasekho emotel so bengicela ngaba eyibonile oyisilahliwe bengicela usizo elidlulisele emagrupini onke maybe ngakhona ukuthi ngiyithole ngoba lelicense kunzima ukuthi uyithole igama nguJoshua ongabe eyitholile angakhona ukuthi angicontacte kule number u 0612745706 ngicela ongabe eyibonile angisize hlobo
sebengelela ku studio 7 lokhuluma ngumaphosa eJohannesburg siyabonga umnyaka omusha siyabonga umnyaka omusha abantu sibese ukucela njengamanje ukuthi abantu bakithi abazovota abantu bakamthakazi asizame nini bonke okusemandleni ukuvotela amaqembu akithi sekeleni ukuvotela izinto zangaphandle ezingasizo zethu okuzadala ukuthi kube lamatitsha abavela kwezinye indawo kube namapholisa emgwaqweni avela kwezinye indawo emabhoda nibehlupheke yonke indawo ake abantu bezame ukuvotela okungako okungowabo siyabacela shuwa siyabacela shuwa abantu abasha bonke basabhalele emazweni abanye abantu abahleli emakhaya abasebenzi namanje isikhathi sokuthi wonke umuntu okuphula ijombo siyezwakalisa izimfuno zethu siyezwakalisa lokho esikufunayo ngevoti so ngiyabacela abantu bonke nje ngantu kuyenzeka nje sibambaneni sibe imthakazi liba big people hlanganeni layo isisisibe mhlawumbe lakhe mazutazakecoalition government hhayi ukuthi sithatha amandla ethu sohambise ngaphandla siyabonga sikuleli le-South Africa eJohannesburg thank you so much
siyabingelela emsakazweni sibingele labalali bomsakazo sibonge kakhulu umsebenzi omuhle ngilusizi kakhulu ngokubona amacebo angamatricks amabi azanywa izanu PF ukuthi bayenze ukuthi bafuna ukuthi uJob Skara beze befike kuma-election baloke bemvalele ejele sokucacile lokho ngoba omantshi abahamba beyothetha icala Job Skala kuyabonisa ukuthi vele babethunywe yizanu PF ukuthi baligwebe kanjani icala baliphawule kanjani icala manje umbuzo womsekutheni amaZimbabwe wonke opposes izanu PF mabe kuvuma ukuthi izanu iyabavala nje ukuthi bengalokothi ukuthi bebonise indlela abafila ngayo kuze ufike ukutheni umuntu njengoJob Skala obedlala indima engaka ku-TCC mayeza aqeda umnyaka esejele kungakha hayi ukuthi abantu beZimbabwe bathini ngakho kushuthi izanu uyakubona nje ukuthi hayi laba sebafake ejele nje ayikho into abazoyenza yini kungake kwenzwi itoyitoy nje kancane ukuthi nje kubona ngathi imizamo ukuthi phela ngeke phela abantu bonke abaopposi izanu babafake ejele bababulala babaginatela so ke kuze kube nini phela noma siya ku-election akusathembisi election akho nizaba friend fe ngoba masokuthwards election ngeke kube khona ukuthula baba bese besemajele bonke uChamisa bonke umqondisi wabo bese besejele manje kuchu tikwe into enjani leyo abantu bezimapha ake bezama kuyibhekisisa kahle lento ke beyifakela izibuku siyabona
video 7 sanmanana nyako mutsha kubasakazi bonke kanye nakubalaleli ngokunjalo anihlale phezukodaba
ungachitha isikhathi izwile laphana ukuthi awomongameli uthi uzathula inkulumo ngokwenziwe ngokhulumende wakhe okube intuthuko asazi ke maybe mhlawumbe kumbe intuthuko ibe khona ngale eHarare thina ngabe esayidini lethe lecholojo asiyibonanga leyo ntuthuko ngathi nje sinzi wathatha umbuso ngathi nje vele since 1980 navele ngale esayidini lecholojo asiyazi so ngizwe ukuthi awuthi kona uzathula umbiko ngentuthuko eyenziwe uhulumende wakhe njalo abantu behalalisa uhulumende bazamhalalisela labo oyenze intuthuko kiwo bazamhalalisela kodwa thina ayikho into esingayihalalisa njengasesayidini lasecholojo ngoba ayikho into esiyenzelwa iZANU-PF esiyenzelwa iZANU-PF ukuhlukumezeka nje kuphela thina intuthuko yethu siyazenzela echolojo ngezethu izandla ikakhulu thina ama-diaspora siyazenzela intuthuko yethu siyayakha izikolo siyakha amaklinika ngezethu izandla ngemali zethu uhulumende akakaze afake even isent so siyamangala ukuthi uzathi kuhalalisa kuhulumende ukuthi uyenzele ngoba thina esikwaziyo ukuthi asihlukumeze kuphela abantu sigcwele amazwe manje sigcwele wonke amazwe kathesa abantu bahamba nzima bangena emifuleni beriska ngempilo zabo bezama ukuthi beyifuna impilo engcono kodwa yena ethi uhulumende kahalalise ehalaliswa for ini ngoba uthi nokwabo yokusihlukumeza kuphela
umdlali wenguqu yabesifazane owayedlalela iqembu leBlack Rhinos Queens kanye lele Mighty Warriors unkosazana Rufaro Machingura kaSeko. UMachingura wayesaziwa ngokuthi nguMafidi utshone izolo ekuseni emzini wakhe eWaterfalls eHarare. Okuningi asikuzweni kuGainer Gumede Saidi exoxa lentatheli zindaba ecubungula ezomdlalo uThandazani Zimbwa.
Imeli yeZimbabwe ikakhulu labo abalandela umdlalo wenguqu basilikele kakhulu ngemva kokulahlekelwa ngomunye umdlali owayenendumela umdlalo wenguqu wabomama yena obeyibizwa ngegama lokubana nguRufaro Mafidi Machingura. URufaro ubebeyindumela enkulu ngemva kokuletha iqembu leZimbabwe ikakhulu ngo-2011 lapho iqembu lakithi elanquba khona kuBosafa ngendlela ayedlale ngayo lokuncedisa iqembu lakithi owayengumongameli webizwe leZimbabwe ngaleso sikhathi uComrade Robert Gabriel Mugabe wathokoza kakhulu watsho ukuthi nizokuthiwa uRufaro ubise intokozo lokho kwakuhambelana nebizwe lakhe ngakho-ke lokho ngiyabona kuyajingisa ukubana lapha silahlekelwe ngumdlali obenja kungasenani eminye imidlalo ayeyidlalile wancedisa ukubana iqembu lakithi lama-Mighty Warriors liyefika khonale kumncintiswano yabomama e-Africa njalo kisanjalo lokubana sihambe eBrazil kuma-World Tennis Championships. So kwengumdlali sikulole ndimela omuthi ibizwe lakithi ukubana lithole ukuhlonipheka kwezemidlalo wenguqu.
Ugulile na
uMachingura kukhanya usuke wehlelwa ngumkhuhlane esetshiya ezenguqu kuphambanisekile kukhanya wathi esadlala kwasekuphambaniseka seyehluleka ukuthi enelise ukuqhubekela phambili lokho edlala imidlalo yenguqu wamiswa sokunjalo kasazange impilakahle yakhe ayisazange imvumele ukuthi abe elokhu edlala umdlalo wenguqu njalo ngengathintana nabanye abanye nabaqeqeshi bakhe omunye olendimela uRosemary Mtata watsho ukuthi hayi wayedlale kuhle wamthatha wayedlalela iqembu leBlack Rhinos wamtisa ku-national team njalo ubedlala emuva wamsusa emuva wamdlalisa phambili lapho ayenelisa khona ukuthi ahlohle kakhulu ehlehlela iqembu lama-Mighty Warriors esikhona ukwenza ukuthi liphumelele liyefika-ke kumncintiswano lo engikhulume phambilini.
Utshiye bani muva?
Kunguli yakhe bekungakacaci ukubana obe nabantwana abangakhi kodwa ngumuntu obile muli njalo ngumuntu oke waphila emshadweni kodwa bekungacacanga ukubana ube nabantwana abangakhi. Ngumuntu sibili owayevuthile obethanda impilo yokuphila engikhaya enomkakhe njalo labantwana kodwa akusaphumelanga egcekeni ukuthi sisazi ukuthi abantwana bahlebele bangani. Lokhu ukulahlekelwa esikwenzileyo nguye uRufaro Machingura kuyadanisa kakhulu ngoba ngomunye owayeyisibonakaliso sokubana umdlalo wenguqu wabomama ungafika esiqongeni esinganani ngalokho ayekwenzele iqembu lama-Mighty Warriors. Sizakhumbula ukuthi iqembu lama-Mighty Warriors lihambe yibe lakuqala unabo Machimbura ukuyafika ku World Cup yabo mama eBrazil yibe iqembu lakuqala njalo ngesikhathi sabo uMachimbura baba lendimela enkulu umqeqeshi wabo eShadrack Mlawu banqoba manje bayadlala emncintiswaneni emkhulu khonapha eAfrika ngakho ke ukuba khona kwakhe encedisa iqembu lama Mighty Warriors njalo ehlohla kakhulu khona ukuthana kwatshengisa ukubana ube ngumuntu onjani njalo kwathuthukisa ilizwe lakithi kwezomdlalo wenkukhu wabomama.
Hello ke nguthandazani Zimbwa intatheli ehlaziya ezemidlalo obexoxa ecingweni lo gainer ku Medesite we Studio 7 ekobulawayo. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo igama lami ngu Chris Gande ngesitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lingaya ku www.voandebele.com libe lempela sonto elithukela.